Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 22 ngoNcwabakazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Elingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle lapho elingali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Inhlanganiso ezizimeleyo zisungula isicoco sokunanza izizalane lenhlanganiso zeZimbabwe eziphumeleleyo kunxa zempilo ezijiyeneyo eseZimbabwe Economic Heroes Award. Kambe kuyini okwabangela ukuthi amalunga edale le-Senate awebandla le-MDCT asuke kuleli dale kuhlaziywa umthetho wezisebenzi?
Hayi, kunengi kade kufunakala ukuthi kwengezwe amalungelo ezisebenzi. Yikho kade kumele kube khona ukuthi kungezeleli.
Abesonto yeZion abaziwa ngelokuthi wafa wafa bachiya izakhamuzi zemakhulela kwele plum tree bebambe owangaphansi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso ezizimeleyo sezisungule isicoco sokunanza izizalane lenhlanganiso zeZimbabwe eziphumeleleyo kunxa zempilo ezijiyeneyo esithiwa sona Zimbabwe Economic Heroes Award. Abaqanjwe ukuba lethuba lokuthola lezi zicoco bagoqela umnumzana Tendai Biti kwezomnotho, umnumzana Joshua Nkomo kwezombusazwe, imisakazo ebalisa oZFM labo ZBC kuthi kwezokholo kulenhlanganiso ezinjenge-PhD le-UFI. Sixoxe lomunye wabaqoqa lezi zicoco umnumzana Fidelis Fengu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sihlale phansi sakhangela ukubana njengesizwe phakathi kokulwa impi yokulungisa umnotho wethu, phakathi kwempi yeikhonomi yethu, yikho sibone kufanele ukuthi sikhangele isizwe sibone ukuthi abayibo abangani balwa kakhulu ukuzila abanye yibaphi. Sibabonge njalo sibanqome ngomsebenzi lo abawenzayo ukuthi ilizwe lifike lapho elifana kathesi.
Lihlale phansi njengobani?
Sihlale phansi singama-organizations atshiyeneyo avela kumahlangothi atshiyeneyo. Sifika 10 ama-organizations ahlale phansi lapha ukuthi silungise lawa ma-awards. Yebo, abanye bathi ingxenye singabe abakuhlanje lezano p f, kodwa hhayi, ithi singama-organizations atshiyeneyo ahlala phansi sabuthanisa idea leyo ukuthi sithume singama-awards lawa. Yebo, yini engava le-idea yakhona ngase ngibiza abantu abatshiyeneyo abavela emahlangothini atshiyeneyo ukuthi behlale phansi sibonisane, sibambisane ukuze siwathise. Kulethwa yi-Community Tree Foundation ababona ngezemvelo ukuba khona kwezihlahla zento ezinjalo. Kulethwa yi-Youth in Transport Initiative, kule Youth for Progress and Transformation, kule Instituto Media eyiyo i-company eyami, kulethwa yi-Comfort for Corporate Development ebona ngokuswena nangokukhuliswa kwamabhizinisi amancane. Sabiza omunye kusamfundo wezemali e-economy, sabiza obona ngama-money market, sabiza abezemora oyedwa okwazi ngeze-tax. Sabiza abantu abaningi bahlala phansi sabize sibakela lawa ama-awards. Salungisa esingawathi ngama-category, saba lama-nominees amathathu pe-category ngaphandle kwe-category eyodwa ethiwa yi-Grand Masters Award for Lifetime Achievement Towards Economic Contribution. Saba lama-nominee amabili esabona kufanele sinominate u-Dr Joshua Mkabuko Nyongolo Mpomo esimuthi ngu-Father Zimbabwe.
Lo-ke ngumnumzana Fidelis Fengu ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Amalunga edale le Senate awe bandla le MDCT akhalale asuka edale le Senate phakathi kokuhlaziya umthetho wezisebenzi ngolwesine. Kodwa lomthetho ugcine usethulwa ngoba amalunga ebandla le ZANU-PF emanengi. Sixoxele linye ilunga le MDCT eledale le Senate umnumzana Matson Hlalo ukuze sizwe ukuthi kwahamba njani.
Hayi ibhili le kanti ipasile kodwa thina njenge MDCT besifuna kube lama amendments athile aqinisa ngathi thina iposition yama yesebenzi abanye bethu abezanu-PF bakubone kungafanelanga ukuthi kufakwe khonokho enye amendment enye ezisa ubuhlungu ukuthi balile ukuthi i-3 months maternity leave ibe khona kubo mama so okusenze sadana kakhulu
okubangeleyo kakhulu yi-3 months leyi kumbe kukhona okunye njalo kade lingakufuni ngomthetho lo
hayi kuningi kade kufunakala ukuthi kwengezwe ngathi funa amalungelo ezisebenzi yikho kade kumele kube khona ukuthi kwengezelele amalungelo abo akade adlule kungasela malungelo akho so akula muntu owadinga engahambelani lokuthi isebenzi kumele zingaphongucotshwa nje mahlayana kungela lutho eziluphiwayo sonke besiyavumelana kulokho kodwa sifuna ukuthi kwengezwe amandla akho ukuthi kungabi nje lula ukuthi uphongeuvuka namhlanje futhi abantu sebathiyisa umsebenzi
Lo-ke ngumnumzana Matson Hlalo ilunga ledale le-Senate engowe-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Abesonto yeZayoni abahamba ngegama lokuthi ngowafa wafa njalo abathi balamandla okunuka abathakathi lokukhipha ondofa babikwa bechiye uZulu wemakhulela ePlumtree ekhuza umhlolo kunsukwana ezedluleyo ngemva kokukhiphela omunye ukhulu inyoka endlini. Ukhulu lo uhlala lomzukulu wakhe ogogeke kabanzi ongenelisiyo ukuzenzela iloba yini. Khona ukuphuma endlini kenelisi. Kodwa isimanga ukuthi owafa wafa bathi umuntu lo ogogeke njalo usetshenziswa ngabathakathi njengotikoloshi. Untungameli wenkomo Studio 7 uxoxe lomqoqi wenhlelo zeWafa Wafa Unity of Churches u-Isa Usiwela. Wambuza ukuthi kwenzakala njani lokhu. Usiwela uqale ngokuchasisela ngesehlekalo semakhulela lesi.
Next door yomuzi lowo esayesikhonza khona kwakule indlu eyakhiweyo khona lapho ehlala omunye ukhulu osekhulile ehlala lo munye ubaba nje ongathi wazalwa e-disabled so ehlale endaweni naleyo endlini eyi-1 yenzela yonke into kuleyo heart eyi-1 kwayenzeka ukuthi thina sesihambile singabazalwane safika khona lapho kulowo muzi kwatholakala-ke ukuthi kulowo baba nalo engithe mina u-disabled wazalwa e-disabled wakhulela khona apha endlini naleyo I think waze wabe ngako sewumuntu osekhulile ehlala lokukhulu wakhe izani zithe ma zifika lapho zathola ukuthi indlu yakhona igcwele nje izinto ezingcolileyo khonapho phakathi zithe ma zingena kuleyo ndlu zathola ukuthi kule inyoka phakathi inyoka leyana ilibululu inyoka leyana ithe ma iphakami sinokulima abazalwane bashe bayitshaya yahle yafa then sabuza ukhulu ngayo inyoka leyo ukhulu wathi inyoka leyo ngamadlozi dale ibona eyekela but yayihlala la endlini yebo baba ungagcina inyoka engaka njani bathena hhayi ngamadlozi azange siyishude ngoba into leyana yayingaqondani lo muzi lo esayesikhonza kiyo kodwa yayisidinga ilayini ma ibona kule nto enjalo ngoba lo muntu okuthiwa ukhitshwe izayoni kodwa ziwukhiphe endlini ngoba ayengumuntu ohlale evalele endlini and umuntu vele kahle kahle ma ukhangela nangomoya akade bangathiwa ngabantu abazamsukumise abamsebenzisa kakhulu njengomatholwane kodwa yena engumuntu owazalwa nje
umuntu okhuluma ngaye lo Siwela ukuthi bamsebenzisa njengomatholwane ugogekile kenelisi ukuzenzela ukuba ngomatholwane bamsebenzisa njani pho yena vele engakwanisa ukuzenzela
yebamsebenzisa ngazo phela izinto zomoya njengoba abantu baganga into zasemoyeni bale science abayenza ngayo. Vela somuntu ofanele ehlale endlini lwana. Lindlu yakhona ehlala kiyo nangendlela awungeneki phakathi yanuka.
Yena ukhulu kwanile uphelele engqondweni.
Yes, uphelele umuntu opheleleyo mpela okwanile engqondweni zigcwele futhi.
Lo ke ngumnumzana Isau Siwela umqoqi wenhlelo zenkonzo zeZayoni iWafa Wafa Unity of Churches lithiye indlebe kusasa lizwe ihlandla lesibili lalingqoqo. Inhlanganiso yemisa eZimbabwe ithi ukubhidlika kwezomnotho welizwe sokwengezelela inkinga zentatheli zindaba elizweni ebezilokhe zisebenza ngobunzima okwesikhathi eside. Okuningi sikuzweni kuMark Peter Ntambe eseHarare.
Umqondisi wemisa Zimbabwe uMnumzana Hlahlangwena uthi ngesikhathi belwisana lodaba lwemithetho ephazamisa indlela intatheli esebenza ngayo, badaniswa yisehlakalo sokuqotshwa mahlayana kwezisebenzi elizweni osokuhlasela njalo le ntatheli zindaba.
Intatheli zindaba njengaye nje uZulu weZimbabwe olokhe esebenza laye balabo baxotshiwe imisebenzi. Lokhu asikho nto eqondanele intatheli izindaba kuphela, kodwa kusitshengisela ukuthi uma i-economy wethu kumele ulungiswe.
Uthi lolu ludubo luphazamisa abantu bonke lezisebenzi ngobuningi bazo elizweni osokusenza ukuba kudingakale ukuthi intatheli zisebenzelane labanye bonke ukukhuthaza ukuba lolu daba lulungisiswe kulokuzitshiya eceleni.
So kumele lathi sibambane sicwayisane ukuthi kanti kungenziwani elizweni ukuthi umkhonomi ulungisiswe abantu bethole imisebenzi.
Ngokuqhubeka ethi kunje, intatheli zeDaily News zalelwe ukungena lokusebenza emdilini likamongameli unkosikazi Grace Mugabe lapho okukhethwe intatheli zenhlanganiso zezindaba ezithizwe kuthiwa ezinye, ethi lokhu kuyinto abangayisekeliyo ngitsho lakancane. Unkosikazi Kholiwe Nyoni Matshama obona ngemisebenzi kule nhlanganiso uthi umsebenzi we-digitalization kuleli ungaphathisa ukuvula amathuba kuntatheli.
I-content kumbe ngithi ukuthi ama-program ayabe efunakala ngabantu laba abayabe bephiwe imvume kumbe ama-license okuthi bebe besakaza. Abe kuyabe sekulama opportunities amaningi kakhulu, ikakhulu kulawa ama-journalist esizwa ukuthi akasasebenzi kuma-newsroom akhona kathesi.
Uthi udubo yikuba uhulumende kacace kudaba lwembono yakhe kulokho okusadingakala ukuba kungene kumisakazo enje ekhuthaza intatheli ukuba zimanyane zizwisise kuziphatha amandla ukuba lokhu kungahanjiswa njani. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Siyabonga ke Ntambe okwakathesi sengilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwabesifazane.
Namukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo silonkosazana Sithabile Moyo, isiphathamandla seNational Vendors Union of Zimbabwe. Lapha sizabe sixoxa khona ngokuqhubeka kohlupho oluphathelane labesifazana abathengisayo ezidaladeni kanye lokuthi lokhu kubakhathaza njani empilweni zabo ikakhulu emzini yabo. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo. Hayi, siyabonga. Sesihlale kaningi lo mina lama-councillors besithi bona kwakume indaba yokuthutshwa kwabantu abangathatheli impahla zabo, abangahlukuluzwa, kodwa ngapha bona kugrawundi bona labo abavele bethukuluze lokho kufanani. Uma sikhulumisana labakhulu bakamansipala bathi bona singabe sithengisa yithi sisanikele ukuthi sizinike izindileyo, then kungaqedwa i-vetting process leyakhona leyo, then sebezaqala-ke manje ukuthi behlupha abantu abasemgwaqweni ngenxa sikhuluma labakhulu. Kodwa isimanga laba ngapha bona abazelayo babakhiphayo abakulandeli lokhu bazele bayahlukuluzwa phela bayathathela abantu impahla. But i-vetting process yakhona kahle kahle yena iqalile sebefonela abantu ukuthi kuyanini lani ngomunye abahambileyo bayavethwa.
Nxa ukhuluma nge-vetting lapho kuyini okuyabe kusenziwa?
vetting le bathi yi vetting and allocation lapho ngisini lezi zindawo ngisho uma ufika ngkhona ngabe sibuya ku vetting basabe si interview ngabe si interview lapha na acha kula nje ukuze emini akubuza nje izizwe lakho njengomuntu owayinjani owayivele ebhalisile waba lesikhathi ukuthi sihambe sebhalisi dakmo sahamba sayo ebhalisi so bebe sibiza ke besithi mina they are interview ku vetting ngakho ufika ngkhona ngale bafika bekubuza ukuthi wabhalisi sini yebo yes then bese bekubiza izizwe konke le address le phone number ukuthi uyahale ID number uyahambelana yini wakubhalisayo ngalelo langa ningathola kuhambelana bese beku-interview yake bekubuza ngifuna isendi yebo uthengisela ngathi angilandayo ukuthengisa kanje kanje kanjalo ngicela bese sigayi siza kubiza
ziningi incwadi ezifunakalayo ukuthi zingenqabela abanye
khona mhla we-interview yangikhona bathi sihamba lezithupha kuphela kulakunye then after i-vetting kwabe kuyafunakala futhi ukuthi ube lesithupha 1-2 ube le mali yenye yakuthatha i-license uma kuthiwa kusuqualifyile which is $37 then ube lama-free fingerprint ama-fingerprint yabo wa-$25 then besangizwa abanye besithi kuthiwa lama-photos but angizange ngizwe kahle kahle indawo yama-photos
balithembisani ukuthi indawo lezi zikhona kumbe lizazilindela
indawo bona nxa besitsho abakhulu bathi zikhona ngakho sivethwa khona abasichathisele indawo into ezi bakubuza khonokho abakubuze khona bekuthiwe njalo asichathiselwanga kahle kahle ukuthi kuzahamba kanti vele iy'ndawo zikhona loba kanjani but prio ngathi kubo last week ne-Thursday sike saba le meeting angazi nto esaget crash i-meeting yangiyabona abababeviziwe mina ngahamba labanye sibathathe singabenavusi saget crash i-meeting yangikhona ngoba bathina besixotsha but sayaleli ukuphuma besithi sisuke asayisithi lekubakobulawayo i-vendors inyeni lengengarari but sazihlalela sazithulela baziya phela imithini yangikhona yikho lapho ababekhulume khona bethi sebe-identify izindawo lapho kuzafakwa khona abantu but lezo ndawo zikaphekwa kathesi but bathi sebezi-identifyile basitshela nje indawana zangikhona
bona besifazana bathathela phezulu yini amathuba laba kumbe bonke umuntu nje uphathwa ngendlela efanayo
ngingathi kahle kahle wonke umuntu bokuphatha ngendlela efanayo kodwa-ke abantu abasemgwaqweni belapha iningi labo ngabomama abo baba bakhona nje kodwa iningi labo ngomama nxa uijoyina lapha kathi singadingi ukuthi futhi omama kangako besidinga nje abantu abasemgwaqweni ngoba sinanzelela ukuthi uhlupho lemisebenzi lalolo lu-affecta wonke umuntu wenze ngubaba wenzumbeni ngumama kumbe nabantwana abangithi abaphumele ekhuzeni abaphume ezikoleni ngoba suka bebe-stranded iningi labo ngabantu ababuyale baleka futhi egoli bebaleke bezenofobia yesilabo futhi khona lapho
kuhamba njani lapha ezindlini
okunyomangalisa ngoyikho ubona nje sekhe sihlalele emgwaqweni angithi ngoba thina besizame ukuthi sicele ukuthi bakithi besicele ukuthi nxa ngesikhathi lisazetha khonapha likasinika izindawo siyazi lapho esihlezi khona kukho emthethweni kodwa kasali ukuthi sizahamba lapho lizasinika khona kodwa into ekhona yokuthi isithu lesi asilindeli ukuthi kuzokuphela indaba ye-vetting so thina kuba nzima sokuthi uthiuke kuseni ukhangana nabantwana beyakha ngendlala kuze kufike isikhathi sokuthi umntwana ezesine segula nawe mzali ngapha lawo le ngqondo zicabanga u-school fees and so on ngoba i-school fees zibhadalwa kathesi izikolo zivaliwe kuba nzima okunyomangalisayo ngapha la malanga achova orenti kwantinithini sithwele nzima sekhe sisalele emgwaqweni sithi ayakuna ninye indlela ngoba ngingahlala endlini ngizakufa ngikhakelane nabantwana ngingaye emgwaqweni xa kuthi ikufa ayikungcono ngizakufake iyedwa emgwaqweni beza abantwana endlini bazawe isehla and kubuhlungu kakhulu futhi kulento ngumama ngumama uvelile omhlele lakudalanini lanini
sibongile kuxoxa lawe kuhlelo lwethu
hayi kulungile mbonye kakhulu
leyo balaleli bekuyingxoxo lonkosazana Sithabile Moyo isiphathamandla se-National Vendors Union of Zimbabwe ebesixoxa laye ekobulawayo lithiye njalo indlebe ngeviki ezayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami usithandekile Mhlanga nikhonapha eWashington DC.
Siyabonga ke Sithandekile Mhlanga. Singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela inhlanganiso ezizimeleyo zisungula isicoco sokunanza izizalwane izizalwane lenhlanganiso eziphumeleleyo kunxa zempilo ezijiyeneyo eseZimbabwe Economic Heroes Award. Kambe kuyini okwabangela ukuthi amalunga edale le-Senate webandla le-MDCT asuke kuleli dale kuhlaziywa umthetho wezisebenzi? Abesonto yeZion yabaziwa ngelokuthi wafa bachiya izakhamuzi zemakhulela kwele Plumtree bebambe wangaphansi. Sizulugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje, igama uChris Gande lilale.
Listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.